Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvan Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni leMRP ngemva kokuba elinye iqhuku lithe selisuse umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esikhundleni esetheswa amacala okungayenzi kuhle umsebenzi.
Bathola ngapi amandla ngabe bayabala ku-constitution ukuthi leyi section ilalapha lalapha. Kodwa lami lawe nje njengobana umnangagwa singamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile.
Oyibandla le-MDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi North umnumzana Chief Ndlovu uhambisa imthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sithembiso Nyoni esithi waqilibezela kukhetho.
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola yosekelo nje kubavoti. Ngingela ukukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela, kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni.
Idale labaphathintambo i-cabinet elitsha lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho, iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokonakala kwemnotho.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kukhabhinethi leyo. I-same old story kusukela nje ngo-80.
Amakhansila ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayala ukulandela isinqumo sokuba bavotele ukhansila Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazivotela umnumzana Thuso Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni leMRP ngemva kokuba elinye iqhuku lithe selixotsha umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esitheswa icala lokungenzi kahle umsebenzi. Iqhuku leli lenze umhlangano lentatheli izindaba inzolo kobulawayo lazisa ukuba kumele kukhethwe kutsha inkokheli ngenyanga ezayo. Wake waba isikhulumeli sebandla umnumzana Mbonisi Gumbo utshelela umhlangano ukuthi umoyo lenye inkokheli yebandla behluleka ukulungiselela ukhetho lusanda kwedlula ngoba bebehlala bekwele South Africa. Ngesizwe amazwi kaGumbo.
When we went to elections in 2018, the entire national executive structure was complete. The provincial executive were complete. We had 200 plus candidates in that election. We had more than 20 public rallies that we held that were successful. In 2023, we went to an election with a national executive that has no vice president, that has no treasurer, with the entire executive that was there being in South Africa. There was no one to address the public. We held only about two rallies. The Secretary for Information and Publicity that was there issued only about 4 or 5 press statements in 90 days. That is how we rate the performance of the party. Obviously, under such circumstances, you don't expect better results. They will not come out properly. So, coming to the issue of Comrade Moyo, Comrade Mqondisi Moyo is aware that we are here. I want to put it categorically clear that there is no bad blood between us and Mqondisi. We have no issues, personal issues with him. Our issue is political. We approached him, we told him that we are not happy with the manner in which the party is run. We would want to have a conversation over these issues. Him decided in his own wisdom, or lack of it, that he will disregard the members.
Lawo ke ngamazi kaMnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla le MRP asenelisanga ukuxoxa loMnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe belungaphendulwa kodwa senelise ukuxoxa lomgcini sihlalo webandla le MRP esigabeni seleMelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi
ngalokhu kande ngabe liyababuza bonabo abahlamuki ukuthi bathola ngapi amandla ngabe bayabala ku-constitution ukuthi lay section ilalapha lalapha kodwa lami lawe nje njengobana umnangagwa singamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile uma into zihamba kanjalo
manje lolu ludaba olulungise kanjani kuzabizwa na umhlangano wamalunga wonke ukuze luxazululwe lolu daba
kunjalo lakho lapha eMelika uTrump laye bachona bemnika i-airtime lapha ngabo thamba nondodalwana esabamxotshayo uDon Lemon bemhleka besithi khathesi sekumele when everyone else was paying for airtime nango wawina kuyafanana lakho kwe-MRP konoko lina intatheli kumele ukuthi ngabe you are doing a better service for abantu libabuze bona ukuthi bakuthatha ngaphi ngenxa yokuthi mina lawo egandeni yakwazi ngenxa yokuthi ngazi ababili abathathu so lami ngizavuka ngifakile phela ku-newspaper asazi lina intatheli ngabe lani you do a better job of interrogating the legitimacy lokuthi bavela ngaphi ngalokho abakutshoyo
alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi umgcini sihlalo webandla le-MRP esigabeni seleMelika Oyibandla leMDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga ozamela inkayi North umnomzana Chief Ndlovu uhambise emthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sthembiso Nyoni esithi waqilibezela kulolu khetho. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba lwahanjiswa emthethwandaba kungakedluli amalanga alijumelane njengalokhu okuthiwo ngumthetho kodwa belokhu besalinde ukuzwa kumagqwetha kankosikazi Nyoni. UNdlovu uthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1500 abancediswa ukuvota ngoba babethiwa abazi ukubhala lokubala. UNdlovu uthi inani leli likhulu kakhulu ngoba abantu besigaba balutshwana kakhulu abangafundanga. Kolunye udaba ibandla leMDCT lanqotshwa phose izigaba zonke zelizwe elancintisa khona. Kodwa kwaba lababili nje kuphela okansila abanqobayo bonke bengebesigaba seMathebeleland North. Sixoxe lomunye wabo uKansela Given Moyo omela ikatshetete ward ewange.
Mina ngabuyela uba ngokhansela ngoba ngiyaphinda uba ngokhansela ithemu yami yesibili okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu ikho okwenza abantu bathi bangibuyele njalo ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MDCT yayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na so njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni ngathola yusekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni so ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lumbele usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa kangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uzulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kulezinto ezimqoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempila kahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe senza kube kunengi, njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Kwendabeni ke zezikolo, bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo, kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi nge-Early Childhood Development Centers. So sesithi endabeni zempila kahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama clinics abe seduzane labantu, ama health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So ukuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama health centers abe seduzane labantu, then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona, both ama state roads lama RTTF roads njalo lama roads okuthiwa singathi ngama access roads awe council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo ke ngukansela Given Moyo owake oye kajejete ward ewange ekubandla le MDCT. Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha ele cabinet lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho, iningi likhala ngokuma kwempilo ngenxa yokonakala komnotho. UZulu ukhala njalo ngokucitshwa amahlayana kwamandla kagetsi kanye lokuswelakala kwemisebenzi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe abaphathi ntambo laba asebeqala umsebenzi baza kwenelisa yini ukuzilungisisa zonke lezi indubo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela malungelo oluntu njalo ikhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kucabinet leyo. Isame old story kusukela nje ngo-80 batshintshile nje kuphela bathi yi-second republic, but ungakhangela ibehavior lani akukho icabinet yangikhona esiyake yabuya lakho okungamasu atshintsha impilo zabantu. Bahlangana is just a routine, kumbeni bephiwe izimota bephiwe nje konke ama-benefits, but esingathi sibili sikukhangelela okungatshintsha impilo zabantu. Hayi, akukho eqinisweni. Asiye hulumende singathi ngowabantu lo.
Ungathi kuyini okubalulekileyo uhulumende lo amele akuqakathekise?
Ilizwe lethu kulo singazake sathi mveni siyadawuthi ukuthi kuyini ama-priorities. Ilizwe lifile, imigwaqo kayikho, impilo yabantu economically ifile. So ngabe ngohulumende osebenzela abantu bekuvuza ukuthi bekudinge amaqhinga ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvuselelwe umnotho ofileyo. Sisesikhathini lapho sesikhangelela ukuthi sokuyalinywa khona. Kuyini okungenziwa ukubana ama-inputs abe accessible ebantwini, abe affordable ebantwini, ngoba ungakhangela abantu abaningi sebedubeka. So konke khonokho uhulumende bekuvuza ukuthi how do basubsidize njani ukuze abantu uma beqalisa i-farming season bekwanise ukuphila. Ungakhangela bakhuluma ngokuthi kuzaba le drought, akula contingency measure abayifakayo ukuthi abantu bekwanise ukuthi besurvive kule drought yona leyo, inkomo zabo ziphile, laba abantu bephile ngoba ungakhangela babulele phela industry. So abantu bonke sebephila ngokuzi zilimela emakhaya, lakhona apha emadorobheni abantu sebephila ngokuzilimela, kodwa ngendlela ababulele ngayo ilizwe, lendlela abantshontsha ngayo, kangikhulu ukuthi bazathi befikile kwabana bethu bantu kasimene ukutshontsha yonke imali, ama mineral resources lawa kaswathi lapha athengiswa kahambe encedisa the intended beneficiaries, baqhubeka nje bezitshontshela bezigcwalisela ezikhwameni zabo, befaka nabantu ababezikhundleni labangani babo.
Kodwa uhulumende uthi imigwaqo iyalungiswa, uthi minengi aseyilungisile elizweni jikelele.
Hayi, ngingazi, ngazange ngithi kungamanga, kodwa ngilokuhamba eMandebele North, eMandebele South, Inkabazwe, kangaboni ngitsho lodwa umgwaqo osulungisiwe. Ngoba uma singathi umgwaqo iyalungiswa, singakhuluma ngokuthi ngabe sithi umgwaqo otholotho osulungisiwe, ngabe sithi umgwaqo enkayi osulungisiwe, ngabe sithi ukheze road osulungisiwa nje. U-Falls Road, the main road yona leyana ama-tourist ahamba ngayo anjo, it's as bad as if ungani uhambe egangeni. Angikwazi ukuthi batsho kuphimbeni bathi imigwaqo esemoyeni, kodwa imigwaqo ehamba abantu, imigwaqo yaba esetshenziswa ngabantu daily, engayenza umnotho welizwe uthuthuke, especially emaNdebeleni. Angikholwa ukuthi bangabe qinisa ukuthi even le Mashonaland imigwaqo ilongile. Yikuthi ilizwe leli ubusela buningi ukuthi eminye uyabubona kumamephu kungani ukuthi uyila mathara kungalalutho. So zindutshwane izinto abazenzile ezikhona ezibambekayo. Kuyafika izulu abantu bayahamba nzima, vele yona imigwaqo ifile kathesi. Uyazibuza wethu ukuthi izulu uma seliqalise ukuna kuyini okuzenzakala.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Amakansila ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayalile ukulandela isinqumo sokuba bavotele uKansila Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazikhethela umnumzana Thuso Moyo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uNokuthaba Dlamini ese-Victoria Falls.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiya galombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokho kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume etshelela umsakazo ukuba wayengaxunyekwanga libandla leli ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo loNyoni bengakamukeli zezikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebeleland North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye wenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule, okumqoka yikunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edolobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa i-Watch Project, kwanise ukuthola imali engange 4 million after selling u-8300 and imali yona izaqalisa ukudevelopa ama reservoirs first, ama reservoirs la azanceda emkhosana supply le load and city supply.
Unyone laye ubona ngeliso linye esithi bazasebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi sinxa sisehambisa izikhalazo zezakhamizi, ukuthi no izakhamizi sicela ishare from entweni abayibona sokuzonke, ngoba ngokwabo bakubona sokuzonke badalelekile. So lokho request zazama ukuthi sikupushe nomeya the council yonke lama resident vifakora nama churches ama pastors and all other leaders is believe ukuthi ungasincedisa ukubana sikupushe lo daba, ngoba sisodwa sometimes singena input yama resident kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma umhlali wakuleli dolobho uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa lentengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi akwaniseki, so becela ukwenza izibe ikhayeni ukuthi kanti ibilling anihla bijangani yaphansi, ngoba ifiki 5 ngoba one day company location abantu ngoba they're struggling to pay this money ekhasileni, because it's losing money because they're going to even too high for people, but imali kona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uya kusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso bese sikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajambo abotshwe basebenzi kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sikhokhela abantu abadala kulayo yona, even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafo wabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls, elini isithunzi ekukhulumeni ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenzwe ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile uMnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi uzaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela enhlangothi zamakomiti agoqela ezezimali, ezempila kahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi osile project okuthiwa yiwash. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansile kufanele bese kuphutshisile lokho.
Phezu kwamanzi izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo ikakhulu kube mfelandawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi abadlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani badala ngapho, siyabonga umsebenzi eliwenzayo ukusinika izindaba eziliqiniso. Yeyi, indaba yakithi lapha eZimbabwe iyahlupha le. Indaba yokhetho iyahlupha inzima. Sikhangele inani labantu eliyizeki ethi lavotela uMnangagwa, sikhangele inani eyizeki ethi lavotela uChamisa. Hhayi, inamba zakhona lezi zinzima lezi. Lapho kuphela okudingakalayo ukuthi ngaye bahlala phansi bakhulumisane, ngoba abantu sesikhangela sibi the nearest vele singathi baphosa balingana, ukuthi ukuthi vele ngaphandle kokuthi kube lokukhulumisana kuzadonzelwana kokuphela ilizwe lizoze liyendawo, abantu bazatshona beyikhala kuphela kuze bekwani 5 years. Njalo futhi lesadaki besicela ukuthi nxa ingahlala phansi beyikhangelisa izindaba yamathemu, amathemu lawa amade kakhulu. Umuntu lo bengenile ehlukumeza abantu, yadonsa ithemu ende 5 years, too much. Amathemu lawa ngabaqunywa abe yi-3 years kumbe 4.
Sabona msakazi we-VOA Ndebele nabalandeli be-VOA Ndebele. Msakazi, angijabuli kwenye zesikhathi ngokuthi kulezi indaba elizifaka ku-VOA Ndebele ngesishona. Angazi ukubana ku-VOA ishona bakwenza nakho nokuthi befake okwesiNdebeleni. Angazi ukuthi lizama ukwenza ngalokho, yabona kuyasichaphaza thina abantu besintwini, ngoba uma uzosifakela isishona abanye asizi isishona. Akunamutho kithi la kusizi ngalutho ma noma kungushamisa okhulumileyo kuguguquleni ukuthi kufake ngesintu uze wonke umuntu akwazi ukukulalela. Khonokho okuthiwa ukukhepthwa ngabantu besishoneni, kutho ukuthi thina amaNdebele sikhepthiwe phela, ngoba basebenzisa lokho abakuthandayo. Nani abasakazi bakhona ningakuboni ububi bakhona, niyenze lokho okuthanda ngabantu besishoneni. Ntiyabona lokho akuhambi kahle phela, kusonto enhle. So siyacela ukuthi ma i-VOA Ndebele kabe i-VOA Ndebele ukuze kungabi compromise abantu abebegcine sebekhula lesazi ukuthi ishona lesindele ukuthi lukuyintoyi wani. Cha,
ngingelele enkundleni ngithi lishona njani basakazi. Siyabezwa abantu bezano, upresident wabo wahamba wayale ku-UN wafika khona ngale wakhala njengembuzi, khala ngama-sanctions, akhohlwe ukuthi ama-sanctions onke la khona ayenziwa nguye, nguye ohlukuluza abantu baseZimbabwe okwedlula ama-sanctions. Isimanga yikuthi bathi bona abancengi, kodwa nangu hlale siyakhala njengembuzi khona ngale me sonke isikhathi. Uthi TCCC ihlala ikhala, kodwa labo nampo bahlala bekhala ngama-sanction ayenziwa yibo ngamabomo. Ngalokho kuyacaca ukuthi ilizwe elingeke liye ndawo, ilizwe liyaguqa ngamadolo. Njalo futhi okunye akumeleabe kunanzelelelwa, wabezitshela ukuthi bona bayazi konke. Uma bengavumelani lamaqembu aphikisayo, ilizwe aliyindawo laba abantu bezano, indlala izobalungisa. Akusoze kulambe abantu baseZimbabwe kuphela, labo abezano bazabulawa yini? Ngicabanga ukuthi umuntu ohlakaniphileyo uyahlala phansi ekhangela amaphutha akhe ebese walungisa, kaqinisa ikhanda, ezitshela ukuthi yena konke okwenzayo yikho okwenziwa nguye, yikho okulungileyo. Yilo udubo lezano ubonile izwe lingathuthuki, ngoba umuntu uyahamba ku-UN ayitshela abantu into engekho. Umuntu afika akhulume impela ingathi uyaphupha ethi into yonke ihamba kahle, abantu kulokuthula, izibhedlela sefakile imithi, khonapho ekhuluma njalo esithi fe, kambe khona lokho kuyalithuthukisa ilizwe yini? ilizwe liyindawo.
Shona njani balaleli be-Studio 7 ngofeliqinisa lokhulumayo. Yebo, lento eshiwo nguChamisa umnangakho angeke aze ayivume ukuthi mayenziwe, kodwa kumele ayivume. Ma engathina wayekhuluma lasithame ethi khona izwe iZimbabwe inedemokrasi, iZimbabwe inenkululeko. Pho lo umthetho we-Patronic Bill wawufakelani ma kukuthi iZimbabwe inedemokrasi? Nalo umthetho wokuthi atshele abantu after ama-election ukuthi umuntu ozobonakala nje etoyitoya, umuntu ozobonakala idemonstrator lapha esitradeni, akusho ukuthi amajele yakhe agcwalanga, bazobafaka emajele laba abazodoyitoya. Loyo mthetho ma kukuthi iZimbabwe ikhululekile ufakelwani lo mthetho? Angithi abantu babetoyitoya babekhulumela ukuthi bakhululekile, ma kukuthi sebezovalwa imlomo kuthiwe iZimbabwe ikhululekile, ikhululeke ngaliphi? Wena mnangagwa, ma ungathi iZimbabwe ikhululekile, ufake umthetho wakho we-Patronic Bill, wafaka umthetho wakho ukuthi abantu bengadoyidoyi after ama-election, konke lokho ukuvaleleni ma kukuthi kuthiwa kuneZimbabwe ekhululekile? iZimbabwe ayikhululekanga mnangagwa, engathi ngafika kuyele audio. iZimbabwe ayikhululekanga, iZimbabwe ikhululeke kini nina abezanu. Manje akuna msebenzi ekhaya, akuna nisi sisebenza imali ongasiyo elizwe lethu uyokuthi iZimbabwe ikhululekile? Mnangagwa uyehluleka shem, awuyehluleka mntu omdala, hlala phansi.
Studio 7 ilalensizwa abathi ngoyigcine sidumele yamangaza sometimes. Yazi indoda ayibeyisola kakhulu i-ZANU-P F ngesikhathi sangale kubandla liphikisa fele isikhathi esiningi uma ibuzwa-kele bekhulume kakhulu ngezane ethi zane ey'lunganga nalokhu yaziwa vele ukuthi ngababulali yenjani injani. Namhlanje ngoye umuntu useyincame isiguguyile isiyigugu kuye ngoba sesebenza kunale sesebenzele sisu zakakasabazi abantu azomuntu yatshintsha madoda. Fitness Dube, hayi tshela umongamelweni, tshelani umongamelweni ethathele imali yonke imali ekhona ethathe efake esikhwameni sakhe besedidela abanye laphana abawinileyo ukuthi bevuse. Ya leyo imali alayo kuvele ethathe kube ngeyakha, siyalinikeza madoda thina sizifunele ukuthi sibuswe kahle, hhayi ukuthi lisibuse njengenyamazane yaxolisa ubamu.
Hey Studio 7 ninjani? Hhayi usiyaphila. Studio 7 indaba zenzakala siyazizwa zenzeka, kodwa mina bengucela ukuthi lisikhuzele abafana baselusulu le ndawoni yakondani. Sesizile bakhona ngale khaya bakhamisile yibo ababamba ibhasi yothiwa ngumsashi. Siyabazi Studio 7 abalandi abantu kaziwa, sokusaziwa ukuthi yibo ababamba umzansi ngabaselusulu le ndawoni yakondani, ngoba ezitolo bayatholakala nathi utshwala sibezi bazikhulumela imilomo yabo, bayesaba ukuya ngapha musi sebesalila khona emakhaya. So Studio 7 akwenza imisebenzi yakho kubalandi abafana baselisulu laba abaselubhana abagangayo ababamba umzansi, kushuthi yibo ababamba lusisi. Sesizile thina umlomo ungathethi manga, sesiyithole i-information bakhona abafana ababamba umzansi endlaweni yabo selisulu le kwandani.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi. Ngiyadana kakhulu ukuzwa abanye abantu bekhulumela izani njengabo Mnumzane uMbongolwane ukuthi uChamisa angenze lutho, engazake bona uChamisa ukuthi uChamisa ufaka imali ephaketini lakhe. Yiphi imali yafaka uChamisa ephaketini lakhe? Uyena baba Mbongolwane, uyena ubalekile eZimbabwe, ngokucatshela ucatshe khona ubalekele izano. Namhlanje ukukhuluma la lento oyikhuluma ukuthi ngabe kuthiwa ngeqiniso wena ulala iqiniso, ngabe nguwe lawo oncedisana loChamisa ukhipha izano ukuthi lani likhululeke liyele ukuhlala emazweni abanye abantu? Vele abantu abakhulumela izano behlala kwamanye amazwe, mina njengambani nyanyisa ngoba vela liqiniso bavelikhuluma. Angiyeke ubaleke ekhaya kini, usuka lapho uyekhuluma kahle ngekhaya lakini. Wena ukwazi ukuthi ayikho into ekhona ekhaya nje, kugcwele intwala nje. iZANU-P F yehlulekile, even lase-New York umnangagwa obekhona ethiwa ayikhulumela iZANU-P F yakhe, ngoba kakhulumeli maZimbabwe. Ubekhuluma eyedwa ukuthi akula muntu ofuna ukumamela, ngoba amazi ukuthi unamanga, uyaqila ukhetho, uqila amaZimbabwe, eqeda lapha bekhuluma amanga emazweni njengawo ukhuluma amanga usemazweni khona apha eBritain. Ayikho le ndaba yakho. Vele abantu abakhulumela izano bengaphandle kwamazwe amfuni la kubezwa noma bakhuluma amanga aphindiwe, ngoba uma ukhulumela izano hambe eZimbabwe njengabo Malakhe Nkomo, bangcono bangakhuluma baye bayibone enye into, hayi wena. Siyabonga ukukhuluma ngosidu.
Hello ke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.